ukuthi kuhanywe kodwa abantu abakugalele ukuthi ihambo zonke ezenzakalayo asikaze sinanzelele singathina ukubona impumela emihle njengokuthi sokuhanjiwe sokukhulunyiselwa sokuvakatshelwa njengabona abantu esebeseKorea ukuthi kubuya amaresults amahle amahle ukuthi sibona abantu sebebuya eZimbabwe ngenxa yokukhulumisana bezoyenza kwamabhizinisi ethi na-investment asikaze sikunanzelele aluba bekuthiwa iZimbabwe layo yenzo ibe lobunono lokuhlakanipha okuthile njengoba kube lo minister ohambileyo laphana owezemali kube lo minister futhi shaba owezetret bona abantu ngamaministers aqakathekile ukuthi nxa bedwele indawo eziyazi ngaba athathe i-opportunity nale kubana babe le ndlela zokuhlakanipha zokuthi bakhulumisane kube lo mvumela benelise ukuthi bathole izuzo ngokuthi banxuse labo bantu bazoyinvesta ngendlela abazabe ukuphathe ngayo kodwa kwakhathesi sibona ngathi hhayi banxusiwe nje ngoba leyo phela izenekhoreya sikhuluma ngayo emazweni amaningi asikayiboni kakhulu liyenza owesabekayo
sesikhuluma ngobudlelwano beZimbabwe le-North Korea ke umhlangano lwa ngeke waphambanisa lobo budlelwano
kungenzeka ngoba lingakhumbula kuhle ukuthi i-North Korea ilo budlelwano obuhle leZimbabwe kodwa ke njengoba kade sebecebanga ngapha e-South Korea asilasho ukuthi kuzahamba kanjani kodwa ke engxenye kungagcina kusibo ngathi kuba lokusola ukuthi kanti phose ligijimali siyangalimbeli siyangali kungenza lingwe ukuphambanisa ubudlelwano kodwa ke uqakathekileyo ukuthi iZimbabwe leqiso ukuthi nxa ilanda into ezinjengalezo ngithemba ukuthi kade kubele ukucubunga wananzelela ukuthi kuhamba kusoke kuphambanisele ubudlelwano kodwa ke khonoko singeza kubalekela kungenzakala ukuthi kufuneka kulobudlelwano obuphakathi kwamazwe amabili besokuphambanisa ukusebenzelana ndawonye kusikhathaze kusasa kodwa kwakhathesi sinethemba lokuthi engxenye bazaqhubeka bayibambe kuhle indaba le kuqhubeke kulobudlelwano obuhle kungela kuhlukumezana kumntu okucabangelayo
khona siyalibona ilizwe le-South Korea liphathisa amazwe akuzwekazi le-Afrika ngokuthuthukisa imnotho kumbe hhayi bazathathelwa njalo umnotho
so amazwe ayeswananzeliyo abo-South Korea ne-Korea la manye nje amazwe nala amaningi esiwabonayo ikakhulu nxa bebuya elizwe emazweni akule Afrika bebuya beZimbabwe eqinisweni injongo yabashiyo ukuthi bathuthukise umnotho kangako kodwa kuyabe sokule nto abayinanzeleleyo phela lingakhohlwa ubayahla njengeZimbabwe zilizwe linothe kakhulu kulezi zondiwa phansi ama-minerals base bevula amehlo babona ukuthi singaze sibe lo dlelwano lokuncane leZimbabwe siyazi ngathi bangabangane kodwa bona bezohuquluza lokho esilakho lokho siyakwazi ubana kokwenzakalayo so ke kule ngozi yokuthi lanxa sokube njalo kodwa bona siyakwazi ukuthi injongo yabo asithi basithanda njengelizwe bajongile ukuthi bathole abangakhuquluza lapha kithi bayevusela amazwe abo umnotho wamazwe abaqonge siya phezulu thina engxenye sibonga uniyo kuyizwisa okungatsho lutho ukuthi lathi sibonga uthaba leyo liqiniso esingeke salibalekela esilibona nsuku zonke sisenziwa ngamazwe nalavela khona le kubo-Asia lamanye amazwe avela kubo-Europe.